siyabonga jonga lo Chris ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi. Lingazela ngibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo.
Uhulumende uthi inhlanganiso ezimphathisa ngemali yokusebenzisa enhlelweni zentuthuko kumele zilethe lolu sizo kuhulumende luqalelwe edlule ezandleni zakhe.
Ekuxhumaneni kwethu namakhansilas bahleli ukuthi uhlelo lolu ikakhulu umeya bahleli ukuthi uhlelo luthole okuningi. Kodwa okuhluphayo naye ukuthi umakhangela amaminithi ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikhansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Ukusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa ukunhlelo zentuthuko ukuthi lolu sizo nxa lusiza elizweni kumele luqalele udlule ezandleni zikahulumende. Intatha yezindaba ethu Mavis Kamasa ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChinamasa utsho la mazwi evula okusemthethweni umhlangano wokuqala wokubonisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso eziphathisa ngosizo owenzelwa ehoteleni yeHoliday Inn eHarare.
And again, let me emphasize, at the end of the day, I want to be able to thank you for the assistance.
Ngifuna ukulibonga ngalolo sizo oliyabe lutholiswe uhulumende. Kodwa ngingenze njalo kuphela, nxa ngisazi ngalo ukuba luzile ngempela elizweni. Lwaya ngapi lokuba lisetshenziswe ngandlela bani. Ngakho ukuthi kangazi lutho ngalo ngoba lungazanga kimi, lingazela ngibeka umlando ngingasalibonganga.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe ngaphansi kohlelo lwezimaset. Kodwa omunye wabakade bekulomhlangano ummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele intatheli izindaba kuba kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilondoloze imithetho yalo.
Implementation of the new constitution that is bringing
ukulandela ngokugcweleyo kwesisekelo sombuso. Ulazo izigaba ezinikeza uZulu ithemba. Sibone ngani ukuhlonitshwa kwemithetho elondoloza impahla kaZulu okufana lamankampani kumqoka kumizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Umeli we-UN eZimbabwe umnumzana Bishop Parajuli utshele lomhlangano ukuba kunengi osekuthe kwenziwa ukuthuthukisa impilo kaZulu lanxa imali bezilethwa zingaqondiswa esikhwameni sikahulumende kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo. Le uParajuli uthi ibalisa ukwehliswa kwenani labesifazane abalahlekelwa impilo ngesikhathi bebeletha, ukuqansa kwenani labantwana abahlatshwa lokuphiwa imithi yokubavikela imikhuhlane, ukutholiswa kwengwalo ezanelayo ezikolweni, ukwehlisa kwamathuba wokuthelelwa kwengane ngunina igciwane lengculaza kanye lokulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha selizwe.
Within this continuous effort, we are aiming to support and address some major and persistent challenges remained.
Ngale ndlela, sihlose ukuqhubekela phambili, siphathisa ngazo zonke indlela. Kakhulukazi kundawo zobuyanga elizweni. Kumele siqinise imisebenzi yokuluqeda lolu dubo lobuyanga, ngokudinisisa isisusa salo.
Lomhlangano wosuku olulodwa ungenwe zingcwethi kwezomnotho, abameli bamazwe kuleli, amalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, inkokheli zengatsha ezitshiyeneyo zikahulumende kanye lentatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ithi lanxa umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo ebethembisile ukuthi umunicipal akasoze aqhubeke ngohlelo lokubhadalela amanzi engakawasebenzisi olwama prepaid water meters, likhansili ikhanya iqhubekela phambili ngalolu hlelo. Lenhlanganiso ithi ugwalo lwenhlelo zikamunicipala lokubeka sobala ukuthi luyaqhubeka lolu hlelo. Ama-prepaid water meters asolwa izakhamizi eziningi koBulawayo, eHarare lakwamanye amadolobho. I-MTCT layo yethule umbiko namhla isola kakhulu lolu hlelo. Siqhume isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Rodrick Fayayo.
Ekuxhumaneni kwethu lama-councillors basiyele ukuthi uhlelo lolu, ikakhulu umeya, basiyele ukuthi uhlelo lutholumile. Kodwa okuhluphayo naye ukuthi ungakhangela ama-minutes ekhansili akhanya ngani kakuvumeli khonokho. Ama-minutes ekhansili wona athi u-director we-engineering kachubeke edinga ithenda yabantu bokusupply ama-prepaid water meters, and then engachitha khonapho ehambe wasupply siraphu reservators bewabone. So okusimangalisayo naye ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba ama-minutes atho okunye ama-councillors ongawuhlangana nawo akhuluma okunye kwehlukileyo. Umeya sike sahlala phansi naye, kodwa sekunesikhathi sahlala phansi sayaxoxisana ngodaba lolu. Ngemva kokuxoxisana kwethu nomeya, wayengani uyazwisisa, wayengani uyakuzwisisa ukuthi engxenye bengayo wayenza imistake. One, ngokuthi beyenze bengazange contract izakhamizi. Two, ngokuthi beyenze bengazange bexoxisane lezakhamizi futhi ukuthi kanti into leyo vele izeke izasebenza njani. Ngoba phela kukhanya ngani kuthiwa abaningi bangkhona ukuthi into leyo vele izasebenza njani balutshwana bakwaziyo.
Ngalokho likhangelela ukuthatha amanyathelo bani?
Kule nhlelo eziningi esilazo njengenhlanganiso ezigoqela oBulawayo Progressive Residents Association, o-National Youth Development Trust, labo-Women of Zimbabwe Arise Woza, kule nhlelo eziningi esizifakileyo. Sikhuluma nje ngolwesihlanu phambi kwakusasa siyahlangana ukuthi si-review ukuthi kathi kuyini esikwenzileyo, kube ne-impact bani, bese sihlala phansi sivumelane ukuthi kuyini esikwenzayo kusukisela ngolwesihlanu kusiya phambili. Kathi esengingakuthela khona ukuthi uhlelo olukhulu kakhulu ngolokhu ezakhamizini ukuhlalisana nokuxokisana nezakhamizi ukuthi hhayi ukhansila wenu sesivamile ukukhuluma laye lokho elithi kade lithume khona silichasise ukuthi hhayi lokhu lithe njani, kodwa yena ukhanya ngani alokhu ewomisa ikhanda esiya phambili yedwa.
Umnumzana Rodrick Fayayo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa e-Migrant Workers Association ithi isisungule uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi, njalo lempahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu. Umqoqi wenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi uthi ukuphindiselwa ekhaya kwezizalwane zakwamanye amazwe ezihlezi kwele South Africa ngokungekho emthethweni ezigoqela ezeZimbabwe kuqhubekela phambili kulandela udlakela lokukhethana olwe-xenophobia olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelayo umnumzana Nyathi.
Umuntu phongukuthathwa nje esitarade ekikele evenini nesting sekadeport ukuthi impahla zakhe ziselelo bani, abakudingi konke lokho. So thina sakubona ke njengenhlanganiso ukuthi kwakufanele ukuthi sibele program ezo zama ukuthi it is cover iproperty yabantu and recover ama benefits abantu. So sihlanganiso siqalile le program ngemva kokuba kube lokuhlaselwa kwabantu bophuma ngaphandle. Yile program entsha kwamanje loba nje sasilayo as part of ama objectives at organization.
Yes, sikhuluma nje bakhona abavela kwamanye amazwe asebexotshwa kwele South Africa ikakhulu sikhangela izizalwane zeZimbabwe.
Baningi abantu abaxotshwayo sisi sikhuluma kanje sifunde kumaphephandaba ukuthi last week kube nabantu about 470 abadeportweyo kakhulu abantu baseZimbabwe. Then ikhuluma kanje kukhona abavaleleyo eKwaZulu Natal about 400 people. Siyawazi futhi ukuthi kuwala ngamalanga adlulileyo abantu bebexotshwa ezitradeni eGauteng, baningi abavalelwe eLindele, bona batshiya imbheda yabo yama-TV yabo, batshiya imisebenzi, abantu batshiya ama-benefits abo. So yinto nje esihlukuluzayo kakhulu, esibona ukuthi abantu abaningi bazohlukuluzeka kakhulu.
Kuye wasichasisela ukuthi kwesinye isikhathi abaqhashi bengabiza amapholisi ukuthi azobopha izisebenzi ngoba bengasafuni ukubahlawula.
Leyo sisiyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi bayaqhatsha umuntu bekwazi ukuthi umuntu akalamaphepha. Phezu kokuba bebelokhu bemhlukuluza bemholisa imali ezincane ngesikhathi esebenza, bemhlukuluza bemthethisa ukuthi bazomxosha emsebenzini. So thina njengenhlanganiso sibona ukuthi kubalulekile ukuthi abantu be-register nathi kwenzela ukuthi sibe ne-mandate, written down mandate yokuthi sikhone ukuthi follow up ama-issues abo, silandelele imali zabo eziseleyo, njalo sibele indlela yokuthi maybe singakhona ukuthi silandelele lapho ababehlala khona. Ukwenza lokhu sizozama ukuthi sisebenzisane kakhulu kakhulu ne-Department of Labor, even okwamanje sisasebenzisana kakhulu kakhulu ne-Department of Home Affairs.
Lowo umnumzana Butholezwe Nyathi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa.
Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane lezisebenzi elizweni ezigoqela ukugunyolwa lokungaholiswa ngesikhathi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika namanye amazwe omhlaba, umnumzana John Kerry, usedibhawuthi lamhlanje ukuyahlangana leziphathamandla zikahulumende lamasosha elizweni lakhe akulelo lizwe elake labuswa ngeleFrance ngemva kokwethekelela kweleSomalia ukuyakwenza umhlangano ofanayo.
Inhloko kahulumende kwelePhilitane, umnumzana David Cameron, lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Ed Miliband sebekhankasa kokugcina ukuthola amavoti ngaphambilini kokhetho lwalelo lizwe olukhona kusasa.
Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamuhla sihlolisisa imfundo yemazweni leZimbabwe. Umnumzana Hatina wethu Mupiwa Ijaha elakhula lihlupheka lisehluleka ukuthola inhlawulo yezifundo, kodwa lagcina lithola imali yezifundo zaphezulu eMelika seliyenze izimanga. Umuphiwa okade senza izifundo zamakhompyutha lesamu uthole imizuzu emithathu ezifundweni zakhe eBerea College kweleMelika. Ubengaphansi kohlelo lwezifundi ezivela emulini ezingatholiyo kangako olwe-United States Student Achievers Program. Usethole umsebenzi ebhanga leGoldman Sachs kanye leGoogle njalo leMicrosoft. Uthi imfundo yeMelika isimvulele amathuba amaningi. Kodwa akunjalo kweleZimbabwe leSouth Africa, lapho kulezifundi zeZimbabwe ezithwele nzima ngokudinga imali yokubhadalela imfundo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe umnumzana Dmanyoni owenza izifundo zendimi ezichiyeneyo e-University of Zimbabwe, lonkosazana Zandile Mpofu, isizalwane seZimbabwe esifundela ukuba ligqwetha e-University of KwaZulu Natal, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Isizwe ngabantwana ngathi the accommodation ikakhulu yikho kwimqoka ongathi yakhe bantwana lo
singathi kuhlupa kanganani konoko
akasipha sibi akakhulu ngoba abantwana sina bona umntwana khona sengaphithi esedifeya abanye ikakhulu accommodation ukuthi bona abantwana sebegijima labo nabo baba abakhulu lawa ukuthi kadeti ngendaba zethu bayo kunini ukuthi banciphise ekutholeni indawo zomhlaba ekutholeni imali zokudla ikakhulu.
Ye, masingabuya kuweke Mampofu khona ngapho eKwaZulu Natal. Kambe ungathi ongabe kulihlupa kakhulu kuyini?
Kuyafana naseZimbabwe, i-accommodation lama-fund. Cause so thola ukuthi sometimes abantwana baxoshwa esikolo kumbe umntwana angene first year, second year angangeni eswele ama-funds. Njengangapha kulento okuthiwa i-NSFAS. I-NSFAS iyahlupha abantu ba-applya. Kodwa abaniki wonke umuntu ama-funds lawo. Uzothola ukuthi out of 1,000 kuzothola abantu abayi 100.
Singathi i-fund yani yena leyo?
Ifana le-school fees ukuthi i-government iyabakhokhela i-school fees.
Ngaphandle kwakhonokho ke singathi nxa sesibuya eZimbabwe lithola imfundo enjani? Ilohlonzi yini?
Hayi, imfundo yethu ekuyethuleni kwababa balizayi angibeyakhulu enendanga hayi bayithula sibili. Ngathanda ukuthi sibili inyanga lezi zibuye engathi ngenxa yomumo omkhonomi abasatholi imbadalo zabo nabo i-motivation ayisethi kakhulu. So esimpeni kwabo nawo esikhathi umbalisi yathi imfonele mzethi hhayi ngiyabuya agcine ngasabuyanga but eminyakeni leyedlulayo beyethula sibili ngendlela enhle.
Mampofu, khona ngapho siyakwazi ukuthi uyenza izifundo zokuthi ube ligqweda kodwa nxa usukhangele uthola imfundo efaneleyo yini njalo nxa ungaqeda ubonana nomsebenzi uzawuthola yini?
Imfundo yangapha iphansi kakhulu ngoba thina masifika la siyapaswa ukudlula bona banga abantu ababenze engineering into ezilemes phakathi bona imaths ababeyenza makube ku first year ngathi imaths lesi yenza thina eZimbabwe masuku form 6. So ayi imsebenzi angiboni ukuthi yatholakala mangaqeda lana ngoba bavele bakhangela futhi lamaphepha ukuthi ungowangapha.
Ubaba Nyoni, umsebenzi kume njani nxa uqeda khonapho?
Hayi, umsebenzi kakula mfowethu, afuna ukuhamba amanga sibi. Ezikhathini lezi ezidlule yade besithi kwakhona ungaqeda, uyakwazi ukungena loba ekuqambiseni lapho ube ngumbalisi. Kodwa hhayi, kubonele ukuthi sebesithi bona nxa uqeda kumele yenze isethisithethi sekuba sokufundisa education ngale hayi sekube ngathi kubazile ekuseni kwakhona.
Masingavala khonapho-ke Mampofu, ubona ngazani pho kuyiwa ngaphi nxa imisebenzi lingayitholi? Pho isikolo lihambelani?
Siyahamba nje ukuthi mhlawumbe kuzolunga ngelinye ilanga ukuthi uma kulunga uzobukwazi wena ukuthi uphethe iphepha lakho eli-right certificate sakho sokufunda kodwa nje hayi imisebenzi ayikho.
Gqiba khonapho-ke Baba Nyoni.
Hayi, akuthi ngifunda nje khonoko kuthiwa ngumampofu nje ukuthi ngolunye usuku izinto zizavuka ziguqukile kube ngcono kodwa hayi kwakhathisa kuthembisa izisesibile kungathi kuyinto eziyazi siba wena.
Umnumzana Atmanyoni sifundi se-University of Zimbabwe ubexoxela unkosazana Zandile Mpofu oyisizalwane seZimbabwe esifunda e-University of KwaZulu Natal eSouth Africa Velo Gibbs Dube we-Studio 7.
So kwisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba zilifake kancane ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sindiso Mazibisa igqwetha elilwela ilungelo loluntu. Sihlaziya udaba lukantombazana owakhethwa ukuba nguMiss Zimbabwe. Lontombazana olemfanekiso yakhe enqunu esigcwele ebulenjini be-internet. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Singathini ikakhulu siqala ngomathatha ukuthi umthetho wona uthini?
Umthetho okokuqala uyahlonipha esingathi i-right to privacy eka Miss Zimbabwe ukuthi njengomuntu laye ulelungelo lokuthi okufihlakele ngaye kumbe ngokomzimba wakhe kumbe ngokwempilo yakhe kugcina kuyimfihlo. So ngesithiwa singathi lokho sokusenzakala yi-invasion ye-right of privacy yakhe amalungelo akhe ukuthi aziphilele engahlukunyezwa ngempilo yakhe usukulukuza ngilo undoda ukuthiwa nguyo thethi video yangkhona. Enye indlela yokhangela udaba lwakhona ukuthi uMathata akanalungelo ukuthi asirculate kumbe iWhatsApp kumbe yiphi indlela abantu abaphana ngayo imbiko. Esingathi ngama-platform okufana information ake analungelo loo ndoda ukuthi asekulete information yangkhona no ngomis Zimbabwe kulicala emthethweni ngoba umthetho kawuvumi eZimbabwe ukuthi i-phonograph esingathi i-phonograph ukudengisa abantu abanqunu akuvunyelwe emthethweni. So umenza icala ngena lo osehambe edengisa abangani bakhe lozulu wonke ngomis Zimbabwe ekhanya inqunu.
Yena untombazana lo engadinga ncedo bani emthethweni la?
Ulelungelo lokuthi adinge okuthiwa yi-interdict lapho umuntu alanda khona inkundla icela isekelo esokuthi lo nalowo one-information aleyo ngaye enqunu umtshengisa ubunqunu bakhe avalwe emthethweni ukuthi angathengisi khonokho esiyafambi njengoba kusazakala ukuthi inhlanganiso yakhona kumbe igroupu yangikhona yala madoda asekhonethayo asenika nabanye abantu imfihlakalo yakhe uyabaza abantu bakhona uyayenza i-application alanda inkundla ayithele ukuthi abantu kumele bavalwe ukuthi bangasekuleka information yangkhona ngokulelungelo lolelo njengomuntu one-right to privacy ukuthi imfihlakalo zakhe zingathengisi uzulu wonke.
Abalawo lomfanekiso abawubukayo balakho na ukubotshwa?
Ye, balakho ukubotshwa ngoba umthetho wona uvala uma yenza i-pornography okathatha imfanekiso yonaleyo kanalungelo lolelo okuqala. Nalabo abalawo ngoba umthetho uthi nga i-pornography ikuwe wena awuvunyelwa. Kuyafanana ngakho unika umzekeliso wokuthi ungahamba uyothenga imagazini emfanekiso enje awuvunyelwa wena ukuthi uthengise imagazini enjalo kumbe ibhukele injalo enemfanekiso yonaleyo. Lo mathenga njalo nayo lecala so ngokunjalo akuvunyelwa bonabo abantu abalokhu abesekuneta information ndiye ngomis Zimbabwe abanalungelo lomathatha la kanalungelo. So bonabo abantu abangatholakala bethwele imfanekiso yonaleyo emafoni nabo kumbe ngezinye indlela zokugcina imfanekiso yonaleyo bayibe necala.
Sixwayiso bani ongasipha izithandani nxa kuyikuthi ziyaba zithatha imfanekiso enje nxa sikhangela umthetho?
Okokuqala ngathi kuyinto abantu kumele bayicwayisise kakhulu ngoba uthando lungaphela abantu bayasirculate information enje. And unfortunately kumbe ngathi kuwumnyama eZimbabwe ukuthi imithetho yokuthi abantu bazivikele ubuyibo babo kumbe ubunqunu babo abantu bakwenza nje into encane akufana nabanye amazwe ukuthi umuntu uyagijima enkundleni aprojekt ayegijima enkundleni aphiwe imali esingathi ngama-damages. So kuyinto okumele abantu benihlale benanzelela ukuthi ungathatha imfanekiso enjalo woba kwazi ukuthi kungenzakala ukuthi imfanekiso yangkhona iqini iphuma bhadla iphuma kuZulu abantu begcine suyinhlekise ebantwini. So kuqakathekile kwazi ukuthi abantu bazihloniphe njalo bahlonipha uZulu bengekela khonokho kuzoba i-problem. But okwesibili njalo nxa sokwenzakele I think isikhathi sesifikile ukuthi abantu bahloniphane. Nxa abantu baye bathandana bathathana impikitha enjalo kwakuyimfihlo yabo kodwa ukubhoda umuntu esetshengisa abantu uZulu wonke imfanekiso enjalo asonto enhle. And abantu mina njengogqwetha ngingathi abantu abafundi ukusukumela phezulu bezivikele amalungelo abo njengomis Zimbabwe nalo ulelungelo ukuthi azivikele ngumuntu okhulayo ozaba nabantwana onemuli kulihlazo elikhulu so naye kasukumele phezulu azivikele amalungelo abo. Yikho engingakuxwayisa abantu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Hayi, siyabonga Zulu. Kuyinto embi abantu abahloniphani njalo lapho kulamalungelo sikhona afambanisekileyo abantu ababele lesibonekiso sokuthi bahambe enkundleni bazivikele baprojekthe amalungelo abo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongele ube lelangeleli.
Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Sindiso Mazibisa, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Lolu daba luveza imbono kahulumende welemelika. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwi womhlaba, umnumzana Anthony Blinken, usanda kwethukelela kwele Colombia eBogota uyangena umhlangano wokudlelana kwamazwe omabili. Evula lomhlangano uBlinken ugcizelele intuthuko esibe khona kwele Colombia phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo kungenxa yokudlelana kuhle kwabantu bakwele Colombia lokuzinikela kwabo ukulondoloza ukuthula elizweni labo. Inhlelo akhulume ngazo uBlinken eziphumelele okwamagama loncedo ukuyalondoloza ukuthula, ukuvuselela umsebenzi wezokulima, ukuxolelana kanye lokunye kokuletha imithetho ukuba ilandelwe kulelo lizwe. Uthe yena ele Melika liyasekela ngokugcweleyo imizamo enziwa yiColombia ukuvuselela inotho yayo. Ele Melika selithembise njalo ezinye izigidi ezinhlanu zamadola eminyakeni emibili elandelayo yokuncedisa abantu makhaza inhlelo zabo zokuzithuthukisa kanye lokwehlisa ukusebenza kwebutho phakathi kwabantu. Kusukisela ngomnyaka 2006 ele Melika selinikeze ele Columbia izigidi ezedlula amachuma amabili zamadola kuhlelo lokukhipha omaqophula ama landmines ukuze abalimi baqhubekele phambili ngemisebenzi yabo kanye lokuvikela abantwana lapho sebevela ezikolo. Lolu ludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Sizani bona kumhlona Gugama Esh Gugama we Tinkugama
Jaha wotwa Jayce Maravini ijahelidala eqiba uhlelo lwedlula lamhlanje sithi yamitha kanjani. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi inhlanganiso eziphathisa uhulumende ngemali yokusebenzisa kunhlelo zentuthuko kumele zilethe lolusizo kuye.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lokuhlawulela amanzi engakasetshenziswa lukhanya luqhubeka lanxa ikansili yaleli dolobho ibithembise ukuthi kaluyikusungulwa.
Kusungulwa uhlelo lokuncedisa izizalwane zakwamanye amazwe ezise South Africa esezixotshwa kulelo lizwe ngokuthi zithole iholo lazo kubaqhatshi njalo le mpahla zabo ezindlini zingachaphazwa ngabanini bezindlu.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhonapha eWashington DC.